asizwa kahle sina kakhulu lapha endlini babo ukuthi kadivele kuhamba njalo ngoba ngendlela ukuthi akula update silo isizwe ukuthiwa konayo khona omunye osishonile and ngayo sikhangela kakhulu asi akula ukutestwa ebantwini njengamanye amazwe ukuthi bawazi ukuthi indani engaka sokunabantu abangaka nje abantu kakhulu ngasinanzisendle yempuphu lapha ezikhona abantu bayagcwala vele ngathi sithembele nje uNkulunkulu kuphela ngoba ukuthilelana kwalo mkhuhlane singaba
yini bakhona yini esigabeni elike lezi ukuthi babanjwe imalaria le isizwa kuthiwa la isincedisana le-COVID-19
esigabeni imalaria ibe ngathi sikuzwela kubogwanda south lasefetbich ukuthi kunabantu asebambe imalaria so nami ngomunye wakhona ebenisiyo lokuthi ngesaturday nzake mbod around nje ngibone ukuthi kwenzakalaki mosi ngoba ngiseplant okwanamhlanje ngibenye sitele ukuthi nzake mbodini nje izwisise kuhamba njani ngiphinde ngihlole nabantu laba ababuyileyo futhi from Botswana
khona ukuthi imalaria yimalaria uqobo kumbe kungaba kuyiyo i-COVID le selike lakuzwa yini kumbe abezempilo bathi hayi ayisiyo COVID-19 le yimalaria
engakutsho baba Gandhi ukuthi uyazi sihleli sisevalweni ngokubana bathi imalaria asikwazi between malaria nalowo mkhuhlane okhona ngoba ezempilo kazichasisi kahle bathi malaria ikhona emhlukulweni wethu lwe-Mid-South kubuya through Masingo kodwa abantu baya yizinto zokuthi bathi sokuyisikhathi kuqalile abantu bagula batshawa amakhanda bese besithi khona hhayi malaria kodwa-ke ngasinazelela futhi nalowo mkhuhlane asitholi ingcazela kahle ukuthi bona bakutsho ngani ngoba laba bantu laba kasiboni bethekwa sibile ukuthi sibekwazi ukuthi ngaba yi-COVID-19 kumbe ngabe yimalaria bona basitshela ukuthi hhayi yimalaria.